imali yakho kwayo kwakuyi imali efika 20,700 US dollars. Imali isayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa, ama ICU beds afika 12. Sabe sithenga imbeda leyo clear, sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda, kodwa imali yama duty dite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe. Sincediswa ibank iCBZ bank, uyasinika imali yokuthi silethe ama duties, sayiletha le imbeda. Imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi. So yikho lapho esafaka khona imali esayithola.
Singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela, akukho okunye.
Yeah, sasikhangele ama ICU beds, not in le imbeda nje ezibhedlela ezincane, kodwa la ngama ICU beds, adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe.
So ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa nguhulumende mahlayana nje.
Uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali, njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda, imbeda ise ekusileni. Nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona layo ukuthi ibhubhane leselingani liyavungama, sibili seliphakama, abantu bayaphela. La esechitsha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.